Mpepetwa, ukhetho luhambe kuhle sesidlule ekhethweni sesilo president wethu okhethiweyo yi-extraordinary congress ubaba uDouglas Mzora. Ngakho-ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezenational council ekuqaleni kukajanuwari ngokukhuluma kukapresident ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we-extraordinary congress iyakwazi ukuthi i-national council iye-adopta izinto ze-national congress eqedisa konke okwe-national congress so izaba khona ekuqaliseni kukajanuwari hhayi okuzakwenzakala kathesi ukuthi ibandla liyasebenza liyaphambili okwe-congress okwe-supreme court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo laba abathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-extraordinary congress ilanga likamhla ka-31 lingakabi khona kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokheli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-congress
manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili nani
ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuyukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi ibandla alidatshulwa ngabakhokheli lidatshulwa ngabalandeli bakhe nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Mzora uthole amavoti angu-883 usuqathanisa le-118 votes zikamamkhopheli 14 zikababa umzuri le-9 zikababa ukomishi utshengisela ukubana ubaba uMzora uwine nge-86% khona lapho kuzona lezi eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenza ileizolo ngoba kusenzakala umsindo oyibulawayo besivotile noma umama ukhupheyi winile kodwa siyakwazi ukuthi besilabo 30% akade besisapota khonapho imathebelele nje north noma uyade sihamba 50-50 siyakwazi ukuthi abaningi abaseze bakufune khonokho okungenzakala ematebeleland south hhayi sidlile umbuthano imatebeleland south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMzora kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile.